Inanga leli singathi nje liqhakatheke kakhulu ngoba liyasikhumbuza ukuthi bakhona abantwana abafela ukuthi abantwana bethole ukukhululeka, bethole inkululeko, ukuthi bethole singathi ama-rights angathi angcono, ukuthi bethole the right to education, the right to shelter, the right to food. Abantwana laba singathi baba lezibindi balwela khona ukuthi sibele bamele bezithuthukise. Ilanga leli liqakatheke kakhulu ngoba asimelanga sikhohlwe ukuthi abantwana laba bazinikela izimpilo zabo.
Isihloko salomnyaka sithi Access to a Child Friendly Justice System in Africa. Lokhu kusho ukuthini kuwe? Njalo nxa sikhangela indlela abasha abaphila ngayo kweZimbabwe, ubona ngani lokhu kwenzakala na elizweni?
Nxa sikhangele inhloko yalonyaka ethi Access to a Child Friendly Justice System in Africa, singazama ukuchasisa sisithi ukwenelisa kwabantwana ukukwanisa ukuthi bephathwe ngendlela eyiyo kulethu leli ele-Afrika. Ukuthi abantwana bayenelisa yini ukubanjwa kumbe ukuphathwa kahle. Nxa ngikukhangele abatsha abaningi abaphila ngayo kweZimbabwe abaphathwa kahle, vele singathi abalamathuba esingathi yiwo abamele bebe bewathola ngalesi sikhathi. Into le singathi ibangelwa ngokuthi uhulumende akalandeleli ama-policies akhe ngendlela amele awalandelayo. Uhulumende akaziningi isikhathi sokuthi ezame sibili ukuthuthukisa abatsha. Nxa esezama ukuthi ebathuthukise abatsha, uyabona ukuthi ubakhangela ngokuthi ababahamba kuma-political parties aphi akhona. I-system yakhona ayikho fair, ayikho just.
Lapho inhlanganiso ye-African Union yaqala ukuthakazelela usuku lolu, babekhangela okwayenzakala kwele South Africa lapho abasakhulayo abensundu babhubha beseSoweto belwela amalungelo abo ngomnyaka ka-1976. Sikhangela indlela abatsha abaphila ngayo kwele Zimbabwe, ungathi amalungelo abontanga ayahlonitshwa na?
Kwele lapha eZimbabwe amalungelo abontanga vele ahlonitshwa. Nxa yena umuntu ezehluleka ukuthi ehloniphe amalungelo omuntu omdala, vele uyazicacela sibili ukuthi amalungelo abatsha kumbe abontanga ngeke vele bezihluphe ngawo. You find ukuthi abaningi batshela ukuthi kumele kube le-access to water, access to shelter, access to education, kodwa iqiniso yokuthi vele abakutholi endawo yokuhlonitshwa. Abantwana abaningi behlule ukuhamba ezikolweni ngendaba yokuthi abazali baswela izimali zona zokuthi bebhadalise ama-school fees. Abanye amankazana and they are failing ukuthi behambe ezikolo ngendaba yokuthi umuntu angene esikhathini. Kodwa ukuthi ebe ne-access yezinto zokuthi esebenzise nxa esesikhathini akala, sesebenzisa amalembu, sesebenzisa amahlamvu nezinye izinto ezokuthi ngeke sikwanise ukuthi sikhulume ngazo lapha. You find ukuthi no one is even being responsible ukuthi ebone ukuthi abantanga laba amalungelo abo are they protected. Kathesi sikhuluma ngendaba zamanzi, kulabanye abantwana abasebe safa kakhulu abegulayo abahuda ngendaba zamanzi kobulawayo ngoba akula access yamanzi aclean, akula access yokuthi abantu beyenelise ukuthi bethole abontanga laba amanzi okuthi benathe, kathesi banathe amanzi angcolileyo abagulisayo.